Kanti suka kase sikwenza ukukhumbuza nje abantu ukuthi hayi bafana mhlawumbe wawungakabile candidate. I-candidate yenu kwathesi lapha kubukhansela ngozwane kubu-MP ozwane upresident law. Yikho kuphela ukukhankasa esikwenzayo kumalanga lawa angama-52 or so days esele before u-23 August. Otherwise akula ukukhankasa okukhulu esikwenzayo. Now izanu ukuthi ithi yona i-$90 angikwazi ukuthi bayakezamani ukuthi yabona kwesinye isikhathi izanu la iyake isiphathe njengomuntu ongani uthele mdli. Ngoba kuyabona ukuthi into ekhona nxa usithi wena i-$90 seliku-6,000 utitsha ngumpholisa okhona 68,000 RTGS. Akasukanga ipay yakhe kayisukanga ku-$10. Thina into esiyisolayo kayisikho asidingi ukuthi kuthiwa idola liku-value bani kumbe bani. Into esiyidingayo ukuthi abantu bonke bengabi ngabayanga. Khathesi i-situation esikhona ngeyokuthi wonke umuntu esebenza kumbe engasebenzi, engumlimi kumbe engasomlimi, usengumyanga. Isizathu ukuthi uhulumende uholisa abantu bakhe ngemali yama-US dollars, ngemali yama-RTGS. Uthenga uthinda, uthenga izilimo ngemali yama-Zimbabwe dollars. But yena uhulumende nxa ethefula ama-services, ama services usibhadalisa ngama-US dollars. Uthengisa ifuel nge-US dollars umnangapha. Kodwa yena xa esithi thina sihoshe abasebenzisikhulu ilikuzeni ifuel yakhona, usiholisa ngama-RTGS.
Nxa kunjalo-ke, bakhankasa njani? Njalo bayavotelwa njani ngabantu?
Akukhankaseki labana abantu abanalutho abangalutshela abantu. Ubone ehlabela nje ange ehlabela ilizwe lonke ethatha abantu. Yabona iproblem ayenzayo mnangakho. He's continuing to abuse ama-state resources. Khathesi besechipinki ngakutshela mina Dube ukuthi ngesikhathi besechipinki ephinga ubungaboni notivini one muntu wezanu. Bonke bengekhulu besechipinki. Abantu bangabuthana abantu belizwe lonke babesechipinki sebona ngani ukuthi abantu bamhlaza. Kabanga abafuna ukugada amabhasi nje ngoba kabasakwazi ukugada amabhasi. Kuyafana nalokho akade kukhona ebulilima. Uyabona ukuthi nje ngabantu abavela ilizwe lonke. Akukhankaseki bayakhankasa sekuthini ebantwini. Bathela abantu amanga ngo-2018. Khathesi abangeke babuyele ebantwini bathi umtshela upeter ukuthi phela akungivoteli yine kona temporary utshela ibutho ukuthi akungivoteli umkami engenalashukela engenalakudla the can't even afford to pay i-one room accommodation uyakhankasa uthini manje ebantwini bona lapho
lina lifuna ukuthi liwatsheleni abantu nxa likhankasa khona manje
hayi thina abantu into esibatshela yona ngekuthi uyabona ubuyanga lobu ababubonayo buselizweni kabudalwanga nguNkulunkulu kasonto yapho ikuvela nje yodwa yinto idalwe ngendlela abaziphatha ngayo labo akufuze ukuthi babe yibo ababusayo kunokuthi bebuse ilizwe bebusele umuntu wonke babusa ilizwe bezibusela bona bodwa yikho ubona ukuthi bona ngobulutshwana babo beyimashiya yabogolide imashiya yabochrome imashiya yabodiamond batshontsha konke akulalutho abaluthiyayo thina sifisa ukuthi iZimbabwe ibe yiZimbabwe yomuntu wonke.